Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 20 kumfumfu 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ezegqekeni mthemba yokuthi abantu bezimbabwe bayakwazi ukuthi umnangagwa ngumuntu odlame ngezikhathi zonke zokhetho owenzuzanxa umgabe ngicabanga ukuthi ashiye okombusazwe lokho 2008 wathi khethukanazahamba ngiyekulala abantu. Ngakho abantu bezimbabwe babesabela umongameli uNelson Chamisa ukuthi angalinyazwa laba bantu abalobu hlobo obudala.
Ibandla leMDC selisole kakhulu ukuhlaselwa komkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa ngabantu elithi ngabasekeli bezanu-PF izolo.
Angeke phela umhlaba wonke ungala wenze into eyodwa ngenjongo yokuthi kubhubhe umhlaba wonke. Lo Nkulunkulu ngekavuma yebo baza kufa abanye njengoba besifa abanye benjalo besakhiwe ofisi. Kodwa abanye abazaphila. So mina wami umbono usekuthini abantwana abafuyi bahlatshwe sivikeleke.
Ele South Africa selisungule uhlelo lokuhlaba abantwana abaleminyaka ephakathi kwelithumi lambili kusiya kwelithumi lasikhombisa ijekiseni ye-COVID-19. I-National Peace and Reconciliation Commission ithi akukho emandleni ayo ukuphenya udaba lokutshontshwa kwelitshe lesikhumbuzo elafakelwa abantu ababulawa yigugurawundi esilovela. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla leMDC Alliance lithi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa kanye labasekeli bakhe bavinjiwe njalo namuhla ngamalunga ezanu-PF ukungena kwezinye indawo eMutare lapho bekumele bakhulumisane khona lenkokheli yomdabu loZulu Makhaza bekhankasela ukhetho luka-2023. Isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fazai Maere uthi uChamisa uphose wadutshulwa izolo ngabasekeli bezanu-PF kodwa kalimalanga. Uthi inhlamvu zibulale amafastela. Amazwi la agcizelelwe ngumsekeli kaChamisa umnumzana Tendai Biti ekhuluma lentatheli zindaba eHarare namuhla. Ubiti usole ibandla lezanu-PF esithi kumele lichiyane lodlakela. UChamisa obesemutare izolo kulandela imihlangano ayenze eBeshnafu loZulu. Uke wahlangabezwa njalo ngodlame emaswingo ngabanakanelwa ukuthi ngabezanu-PF. Ibandla leMDC Alliance lithi selidinga imali yokuthengela uChamisa imota elakho ukumvikela kunhlamvu zompopo nxa engadutshulwa ephakathi kwayo njengalokho elithi kwenzakale izolo eMutare. Leli bandla lithi seliqoqe inkulungwane ezingamachumi phose amavili amadola emelika 19,331 enkundleni yeGoFundMe. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Chuma owebandla lezanu-PF endawonye lodokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikaChamisa. Uchuma usungula lingxoxo.
Akula ntembi into enhle ikukutshengisa ubuntu bonokhonoko ukuthina nxa omunye wethu ethe wonakalela kumbe wazibonela whichever way hayi sidibana sincede simthengelenye imota loku abakwenzayo ibuntu yisintu akula ntembi sibili mina ngeke ngasola lutho sibili even uhulumende ngapha mina benza funa umcelela kuba umnangagwa kuthi ba umnangagwa alila enye imota wani So it's a good gesture by the people. So there is nothing absolutely wrong.
Social responsibility, Baba Golide, you put the lama taxes are cool. When you get paid, it's paying your taxes. You go to a special responsibility. Government then is sends umsebenz wokuthi ithatha izimali zani isebenze ngendlela eqondile.
UDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somholi we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa. Ubekhuluma endawonye loMnumzana Joseph Chuma weZanu PF. Zimbabwe selenelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu 3.2 million ijekiseni ye-COVID-19 eyakuqala. Asebehlatshwe esibili bayizigidi phose ezimbili lengxenye 2,493,994. Asebe banjwe lumkhuhlane sebekunkulungwane ezedlula ezilikhulu 132,437 okugoqela abantu asebepholile. Sokubhubhe inkulungwane ezedlula ezine ezilengxenye 4,649. kunjalo nje ele South Africa selisungule uhlelo lokuhlaba abantwana abaleminyaka ephakathi kwelithumi lambili kusiya kwelithumi lasikhombisa 12 to 17 years ijekiseni ye COVID-19. Leli nyathelo seliphehle impikiswano enkulu kubazali lakungcwethi kwezempila kahle. Kubika uThuso Khumalo.
Lamhlanje bekulilanga lokuqala lokuhlatshwa kwabantwana ejekiseni yokuvikela i-corona kwele South Africa. Enkulumeni ayithulele abezindaba phambi kokuqala kwalolu hlelo, umphathi ntambo ogatsha lwezempila kahle uMnumzana Joe Phahla uthi ucwaningo lwabeze science lukhombisa ukuthi ijekiseni ye-Pfizer iphephile ebantwaneni. Kodwa-ke kubeka kucaca ukuthi bazahlaba ijekiseni ye-Pfizer eyodwa hatshe ezimbili njengabadala. Lokhu uthi kungenxa yokuthi ucwaningo lutshengisa ukuthi ezimbili ziphazamisa ukusebenza kwenhliziyo ebantwaneni.
We can assure parents and the...
Loba kunjalo ingozi yenhliziyo lapho esike yabonakala khona ayikabangeli umonakalo.
Risk. So we just taking precaution in this case.
Inyathelo leli selichiye ukuxokozela lokuphikisana ebazalini ngemva kokuthi lolu gatsha luthe abantwana abafuna ukuhlaba amajekiseni la abayidingi imvume yabazali, ngakho bengahlatshwa loba abazali bayafuna kumbe abafuni. Umzalo isizalwane seZimbabwe olomntwana ofunda lokuhlala kwele South Africa unkosazana Sinanzeni Nyati uthi isinqumo esibi kakhulu lesi esenziwe nguhulumende.
Mina indaba yokujova abantwana amvumelani lakho, njalo kumele kube nesivumelwano emzalini lomntwana. Ngeke ngivume umntwana esiyajova ngaphandle kwemvumo yami, ngoba kusasa ma esegula ugovernment uzomnceda yini? Ngoba yimi njengomzali engigcinayo lomntwana. Kumele kusuke kimi ukuthi ngiyavuma ukuthi umntwana ajove or what.
Kodwa-ke omunye umzali weZimbabwe uMnumzana Nicholas Sithole uthi kayikho into embi ngokuthi abantwana bahlatshwe amajekiseni la.
Angeke phela umhlaba wonke ungaka wenze into eyodwa ngenjongo yokuthi kubhubhe umhlaba wonke. Lo nkulunkulu ngeke avume. Yebo, baza kufa abanye njengoba besifa abanye benjalo behlatshiwe BCG. Kodwa abanye bazaphila, bazavikeleka. So mina wami umbono usebuthini, abantwana abakhulule bahlatshwe sivikeleke.
Ingcitshi zempila kahle lazo kazivumelani ngaleli nyathelo. Zikhona ezinye ezithi ikuchithwa kwemali njengoba vele emalutshwane amathuba ukuthi abantwana laba bagule baze bangene esibhedlela loba ukufa ngecorona. Abanye bathi bekufanele uhulumende aqale athole ucwaningo olugcweleyo ngalokhu kungakahlatshwa abantwana. Abanye bathi ulwazi olukhona lwanele, njalo kuqakathekile ukuthi abantwana labo bahlatshwe njengoba labo behlaselwa ilesi sifo. Melestudio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Isigodlo seMelika eZimbabwe sithi umqondisi waso uMnumzana Thomas Hastings uhlanganele sithunywa seUnited Nations unkosazana Elena Dohan eHarare namuhla wamchasisela ukuthi izijeziso ezedeswa amalunga ezanuPF yiMelika aziphazamisi uzulu weZimbabwe makhaza, kodwa ziphazamisa labo abazifakelwayo. UDohan unxuswe nguhulumende ukuthi asezibonela umthelela omubi iZANU-PF ethi ubangelwa izijeziso lezi kuZulu. Kodwa isigodlo seMelika sithi uHastings uchasisele uDohan ukuthi izijeziso lezi zisebenza njani, njalo wamtshela lokuthi iMelika idinga ukugxilisa ubudlelwano leZimbabwe kwezamabhizimusi. Isigodlo lesi siphakathi kokuqhuba umkhankaso onxusa amabhizimusi eZimbabwe afuna ukuxhasana laweMelika ukuthi aze phambili. Okwenziwa iMelika lokhu kuphikisana lokukhulunywa nguhulumende weZANU-PF yena othi uyehluleka ukuvuselela umnotho ngoba izijeziso lezi zimvimba ukwenza ibhizimusi lamankampani eMelika lamanye aphetsheya. Sixoxele ncwadi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Iye kufanele ukuthi Melika ihlangane le-United Nations ukuze ikwazi ukubeka uhlangothi lwayo lucace ba. Ukuthi izijeziso zenotho ezethulwayo zethulelwa izigebengu ezivele zibulala abantu beZimbabwe ezinhlinya abantu ezingabamba ukhetho olukhululekileyo ezingahlonipha amalungelo abantu ezingahloniphi i-constitution. Ukuthi zikhuthazwe ukuthi zihloniphe i-constitution, zihloniphe umthetho, zihloniphe amalungelo abantu, zihloniphe impilo yabantu beZimbabwe, ziyeke i-corruption. Kube lempilo enhle yabantu beZimbabwe. Ama sanctions lawo izijeziso zenotho ezethulelwa laba balutshwane lamakampani abo ngokokuvimbela ukuthi kube lokuhuquluzwa kwenotho kukhuthaze njalo ukuthi bahloniphe amalungelo abantu. Ama sanctions angavuke susiwe uma bengahloniphi constitution, bahloniphe amalungelo abantu, bahloniphe umthetho, bayeke ukutshaya abantu, babe lokhetho olukhululekileyo, kungenzeki konke lokho esikubonayo. Yikho kuphela ama sanctions akufakelwayo. Nxa bengafuna ukuthi aqhubeke kabahloniphe umthetho weZimbabwe, iconstitution yeZimbabwe, umthetho weZimbabwe lamalungelo abantu beZimbabwe.
IMelika sibona njalo ukuthi iqhuba umkhankaso wokuhuga amabhizimusi eZimbabwe afuna ukusebenzelana laweMelika ukuthi aze phambili. Ulubona njani lolo hlelo?
Akula muntu ongayekela ukuthatha ithuba elikhulu kangaka ukuthi abe lobudlelwano obuhle leMelika, amankampani akhe akhule, akwazi ukuthi aqhatha abantu abaningi, akhulise ibhizinisi lakhe ngaphandle nje nxa edlala ipolitiki. Njalo kuyilithuba elihle kakhulu leMelika ukuthi iveze kahle kamhlophe ukuthi izijeziso zenotho ziqondiswe kulabo abalutshwane abayibo abadiliza ilizwe. Into ekhangelelwa ngabantu beZimbabwe yokuthi United Nations ithumele ama-special rapporteur azo khangela lokho okuhlupha abantu beZimbabwe, hayi okuhlupha abalutshwana ababusayo. Kumele kuthunyelwe uspecial rapporteur on torture, uspecial rapporteur on amalungelo abantu, on abductions, on extrajudicial killings, lezinto zonke ezinjengazona lezo. Hayi labo abazokhangela ngalokho okuhlupha abalutshwana ababusayo angahlonipha amalungelo abantu.
Umnumzana Efihlela Ncube ucubungula ezombusaswe. Ikhomishini ebona ngokukhomisana umlotha, iNational Peace and Reconciliation Commission, ithi akukho emandleni ayo ukuphenya udaba lokuntshontshwa kwelitshe lesikhumbuzo elafakelwa abantu ababulawa ngombhuqazo weGugurawundi, inhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu esilobela. Ngokunjalo likhomishini ithi inhlanganiso le kumele yazise amapolisa. Inhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu yayilobele likhomishini icela ukuthi icubungule udaba lolu kulandela ukutshontshwa kwelitshe lesilobela leli kanye lelinye eyayilifake eBhalakwe lapho kwabulawelwa khona abantu abaningi i-5th Brigade. Kodwa likhomishini ilobelela inhlanganiso iyazisa ukuthi lokho akukho emandleni ayo. Sixoxele siphathamandla seIbhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ukubhalwe ngabantu be-NPRC kukonfirma one thing ukuthi NPRC ayisiyo independent body ezalungisa inhlupho zabantu. Ibhodi ethunywa isigijimi sikahulumeni khonoku kuyazicacela ambona ukuthi into eyimandate yabo yokuthi bebone ukuthi kuyakhiwa okuthula bebesebesithi amapholisa. Njalo ukuthi kuyebikwa emapholiseni akumisi ukuthi bona benze uphenyo. Ngoba ungakhangela eZimbabwe khonapha ule anti-corruption commission, ulale enye ilokuzeni commission e-corruption futhi layo. yakhiwa ngumongameli amabodies lawo akhiwe maningi wonke abe khangele uhlupho olulodwa ngendlela ezithiyeneyo so mbona ngazathi abakubhalileyo njalo abakuthoyo kusibonisa sobala ukuthi udaba lwe-memorialization udaba lokudila nombhuqazwe okuyikhomendeti yabo abafuni ukuthi beqondalelo lalo ngqo ngoba be-conflicted sebetshintshile from ukuba independent body sebethunywa uperpetrator besaba uperpetrator
kunyanga ezedluleyo like laveza ukuthi lizama ukuqoqa imali ukuze lidinge amatshe amatsha liye wafaka endaweni yalawo atshontshwayo luya phambili yini lolo hlelo
Bengisesilobela kuvike eliphelileyo ngolwesine ngisiyahlangana lezakhamizi sixoxisana ngokuthi kungenziwa njani ziyathi izakhamizi ukuthi ziloke zilifuni ilitshe sizalibisela bengixoxisana lezakhamizi zebhalagwe nazo ziyathi ukuthi ziyalifuna ilitshe sizalibisela asisoze sime kanti esisakulungisa ngamasenti angikhona ukuthi lilungiswe sathi ukuthi sizalibisela sibi lamanje lasiloke sisitsho ukuthi amatshe azanjani azabiselwa akula muntu ozasimisa ngeke sama ngokuthi uperpetrator uzabe lokhu ewatshontsha baza watshontsha kodwa as long as ama-survivors izindawo ezamoshakalelwa ziwafuna lathi sizaqhubeka siwafaka
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngwenhlanganiso yeibhetshu likaZulu. Ulife Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Singene kwezivela kwamanye amazwe.
Ukutshonisiswa kwamadoda amathathu amhlophe akwelemelika ngemva kokudubula onsundu owayephatheke ekuqiniseni umzimba wakhe ngokugijima esigabeni seGeorgia khonapha emelika kuqalile ngomvulo ngokukhethwa kwabancedisa umahluli abedale lejuri umuntu lendodana yakhe uGreg Travis McMichael nomakhelwane wabo uWilliam Bodi Bryan betheswa icala lokubulala uAhmad Aberi obeleminyaka engamashumi amabili lanhlanu engaqalanga lutho ezigijimela ekuseni ngokubulawa konsundu lo kubangele ukuxokozela nokufuthelana okukhulu kwelemelika bombango ukucwasana ngemihlobo phakathi kwabamhlophe labensundu lokhu kungenza njalo kuphuma kumfanekiso owevidiyo oveza ucuku abamhlophe laba ababulale ngayo unsundu lo engelacala okwazundisa abaningi Umsekeli kamongameli welemelika uNkosikazi Kamala Harris ngomvulo wethekelela umango weLake Mead esabelweni seNevada ukuyazibonela ngawakhe inhlupho ezidalwe yibungani kuhle kwezulu emhlubeleni ongentshonalanga yelizwe ngesikhathi sinye uhle wathatha leli thuba lokukhankasela uhlelo lukamongameli Joe Biden lokuthuthukisa ilizwe lamanyathelo afuna ukuwathatha ukulungisisa inhlupho ezidalwa yikuguquka komkhathi. Abakumsebenzi wokuncedisa ukuhamba kuhle kwemikhumbi elwandle babika ukubana benelise ukuhlenga abantu abadabuka emazweni awezwekezi le-Afrika abangaba ngamashumi atshiyagalombili e-AD ngemva kokuba umkhumbi akade ubathwele usuwehlelwe ludubo lokungasebenzi kuhle ekhunjini lolwandle kwele-Libya. Kubikwa sokuthunyelwe amaqembu amaningi ababona ngokulondoloza ezemvelo entabeni zaseCape Town kwele-South Africa ukuyageca izihlahla zohlobo lwama-pine trees esezivimba ukuhamba kuhle amanzi anathwa izigidi lezigidi zabahlali balelo dolobho. Abantu bakwele-Sudan sebelensuku ezithile befake amatende abo phansi kwesigodlo sikamongameli eKhartoum betshengisela befuna ukuchithwa kukahulumende osabambe intambo zombuso ngemva kokugenqulwa kukahulumende wentando kayiphikiswa owayekhona besithi laye umutsha osaphethe intambo zombuso akala akwenzayo ukuthuthukisa isimo esihle sezombusazo elizweni lelo kanye lezomnotho.
Kuhlandla lezizalwane seZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe silonkosikazi Sharon Jobo okumsebenzi wokuthuthukisa izigaba o-International Community Development yena ohlala kwele Canada. Unkosikazi Njobo usephathise ukubumba amaqembu abomama abasemazweni ukuthi basungule inhlelo zokuzithuthukisa. Asizweni exoxa lo Praxedis Jeremiah we Studio 7.
Nxa bekhona omama abafisa ukubana ngibaqoqe besungule eyabo inkampani, ngikhona ukukwenza lokho. Sengisungule ikampani ethiwa yi-Fire Starter, ikhona ku-internet ethiwa www.thefirestarter.ca, ku-Facebook ethiwa Hair Business District. Hair Business District kuFacebook lengasidinga lapho ukuphathisa abomama abafuna ukuthi ngilabangani bami singu-5 sifuna ukwenza lokho, siyaliphathisa kumbele ngabomama benkonzweni lingu-30 lingu-50 liseDubai wherever lapho elikhona lingasithinta siliphathise ukubana liqoqane. Nxa kusiba lamathuba ama group asungulwayo ngiyawafaka kuFacebook, siyazama ukuthi sazise abantu abanengi ukuthi kule qembe silisungulayo elizabe lisenza lokhu ofunayo engeza ezohlanganyela. So yes, amathuba akhona ukubana omama abalesifiso labo bengaxhumana lathi ukwenzela ukubana bebe yingxenye ye this economic revolution engithi izakukhokhelwa ngabomama.
Kukhathalekile ukuthi basilapha eMelika, eNgilandi kumbe Australia?
No, akukhathalekile. Sengithole ukuthi esikhathini esiningi siyazincitsha, esikhathini esiningi siyazincitsha amathuba ngokukhangela ukuthi angihlale elizweni leliyana o angizalwa elizweni leliyana. Inkuthazo esikhathini esiningi engiyinika omama nxa ngixoxa labo yokuthi imali yakho ayidingi ivisa ukungena yiloba yiliphi ilizwe. Yes, umzimba wakho isingadinga ivisa ukungena elizweni, kodwa imali yakho kayidingi ivisa. Ulakho uku-investa elizweni ongazakulifike, ngitsho la kancane.
Kodwa imali yakho ivikelekile.
Imali yakho ivikelekile ngoba okuqakathekileyo ukuzwisisa ukuthi i-economy elizweni lelo ihamba kanjani. Ama-lawyers siyakwazi ukuthi kulabo international lawyer, lawe ungakhuluma lo lawyer welizwe lapho ufuna ukuinvesta khona, ulakho futhi ukuthi abakutshele khona ubuye kugqwetha lakho elizweni lapho ohleli khona ubuzisise, kumbe uthume ugqwetha wakho akhulumisane legqwetha elise-Mauritius o kungaba kungaphi lapha ofuna ukuthi uinveste khona. And njalo ulwazi lwandile kakhulu lapha sikhangela emoyeni ebulenjini kula lama embassy. I-embassy yeZimbabwe sengithole ukuthi iyaphathisa kakhulu, bayathumeka. Ungababuza ukuthi elizweni lenu elaphe elihleli khona lina singathi i-embassy yeZimbabwe lapha eseCanada, uyabachayela ucingo nje ubabuza ukuthi eCanada lapho kuhamba njani, imithetho yeCanada imi njani. Umsebenzi wabo yikuthi bakuxwayise. Sikhuluma sinje nje ngilinde ukuthi ngikhulume lo ambassador omutsha laye azwe ukuthi sihlelane njengabomama, sibonisane ukuthi angasiphathisa ngaziphi indlela. Amabhenki lawo lapho esibhenka khona engaba ngamabhenki alapha eCanada, but ungangena khona ubuze ukuthi bhenki bengicela ukubuza ukuthi kanti vele North Cyprus kuhamba njani, lingaba lolwazi ngakho. Sengithole ukuthi bayakucebisa and bakucebisa kungela mbadalo.
Unkosikazi Sharon Jobo ingcwethi yekumsebenzi wokuthuthukisa isigaba owe-International Community Development. Utabuka eZimbabwe kodwa uhlala kwele Canada. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.